Omama ezikhokela abangathanda unkanja ngamabizo funa lubhinga abalande emakhaya abo dada abasabuqutha ubuthongo ngoba besesaba ukudlwengulwa lubhinga ohamba ehlome ngezikhali njalo bikwa ezalo esigodini kodwa uhlala emawane njalo igama lakhe ngukondani nangomunye wabahlali bentephe othusehlalele evalweni
abantwana sebehamba nzima esikolo ngoba nxa bethi baye esikolo ubona ngabantwana besikolo kakhulu ulale singenele ezindlini esiqoqodela ethi vula njalo emalangeni urephu ugogo lapha ule ngqamu ule bhemba ule hloka njalo lomkhonto futhi ahambe uthwele
esinye njalo isakhamuzi daba senelisi lokuya emasimini ukuyalima ngoba besesaba
besicela amapholisa bakithi basincedise thina bantu eceleni labantu abangomama la amankazana mina lama bantwana nzengathi ngcono esikolo lingayo
amazwi la agcizelele ngomunye njalo umama wesidaba sentepe
khona ukulala ekhaya kasilali ngoba babengekho siyahamba siye kumama zela siye buthanda kwesilale khonapho inje ingakhunkhothe kuphele ebusuku so kumele sivuke sime silathi sithithibale
ukhansila walendawo umnumzana Nicholas Ndlovu uthi izehlakalo zokudlungulwa kwabomama ziyadanisa kodwa ukhona osebanjiwe
kwathi ngenyanga ezivile eziphelileyo omunye ubhinya wabamba omunye umama emawani laphana uyadingwa lo bhinya kabonakali angikwazi lokuthi uhamba njani so kulomunye lobamba ugogo uthangethange lapha hayi lo abafana sebembambile ngikhuluma ngisenze nje amapholisa asebelaye khanya futhi uyahlobana lo gogo lo ngumntwana omne wabo kagogwena lo okudlwengulwe kathesi umfana omncane sibili
umnumzana Arabile Mathe ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi zentepe uthi izidakamizwa lamaphilisi asetshenziswa ngabatha kulezi nsuku yiyo abafoqa ukuthi badlongule
abantu abatsha batholana bebo bephambili la maphilisi la khona lawa athengisayo la ukuthi abenze ithi gazi labo lichise kakhulu mhlawumbe inciko okwenzakalayo
umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana e-Women Development Association of Zimbabwe unkosikazi Sethekeli Chabangu uthi bakhathazekile ngokuhlukuluzwa kwabesifazane
sithi phansi ngokuhlukunyezwa kwabantu abangomama no to gender based violence
osaphethe isihlalo sesikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thulani Moyo ubengakaphendula imibuzo esimthumele yona ngalolu daba ngesikhathi sisiye emoyeni ukudlongulwa kwabomama laba kuze ngesikhathi kusungulwe umkhankaso izolo wokulwisana lodlame oluqondiswe kubomama lamantombazana owe-16 Days of Activism Against Gender Based Violence ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundini entepe ngu-Albert Ncube.